So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela uStudio 7 ngombulo mhlaka 11 Nkwenkwezi 2020 ngufrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyanelwe legciwane lecoronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabangamashumi amathathu lasithupha 36, kuthi emhlabeni jikelele besedlula izigidi ezine 4,200,957.
Ukuthi baya e-court bekuyinto enhle sikuthi labantu balethwe before the courts ukubana ema-courts ngale bezwe ukuthi vele wahamba njani. Kodwa sisiya laphana e-court sadiscover ukubana kukhona okungayenziwanga kuhle kuma-investigations.
Amagqwetha abesifazane abamangalele amapholisa ngodaba lokubahlukuluza alile ukubana athonyiswe ngesiphangiphangi esithi kumele udaba lolu luphenywe kabanzi kuqala ngoba amapholisa ekhanya ezama ukuluvalavala.
Akula zitshengiselo esezitholakele eziveza ukubana ukugqoka imaski kungalimaza umzimba. Esikunanzelelayo ukuthi amamaski lawa kawakho comfortable ukubana ukuwagqoka ilanga lonke. Nxa usendlini yakho akula sidingeko sokuthi ube ugqoke imaski.
Ingcethu kwezempilakahle zithi ngamanga ukuthi ukusetshenziswa kwama-face mask okwesikhathi eside kungaba yingozi empilweni yomuntu kumbe kubangela umkhuhlane wokungaphefumuli kuhle owe-hypoxia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyanwe lilegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabangamashumi amathathu lasithupha 36. Leli nani likhuphulwe ngowesilisa otholakale elaleli gciwane eJegudu ngemva kokuthunyelwa kwabahlolayo ngabemsebenzini wakhe ngoba etshisa umzimba. Lomuntu akalambali yokuke wethekelela kwezinye indawo kumbe ukubaduzane lomuntu ongabe elalo. Asebehloliwe ukubana balegciwane lobahatshi eZimbabwe lokhe laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula amashumi amabili 21,536 kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine 4,200,957 kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 284,150 kodwa asebesinde kulomkhuhlane bayedlula isigidi lengxenye 1,502,595. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lantathu 63,325. Asebefunyanwe belegciwane leli njalo silibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,290 kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amabili lanye 21,821. Izakhamizi zeMandebeleni zikhala ezimathonsi ngokuqansa kwentengo yempahla ezitolo osekudale ukuba abantu baphile nzima phansi kwe-COVID-19 lockdown njalo labezitolo abalandeli iziqondiso zomsekeli kamongameli uMnumzana Thembo Mohati sokuthi intengo yempahla kumele ibuyele lapho eyayikhona ngombimbitho ngoba isikanise ukwedlulisa amalawulo kungela sizathu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lokuqansa kwentengo yempahla ezitolo, uhulumende ulaye ukuba intengo yakho konke okuqansileyo yehliswe. Kodwa abanini bhizimusi kabasinanzanga lesi siqondiso, intengo yempahla ihle yakhuphuka ngamandla. Unkosikazi Jane Mlalazi wakobulawayo ukhala ngobunzima osobudalwe yilesi simo.
Intengo emashopu ikhuphukile okumangalisayo kambe khonoku kusisa ngapi singenza njani kuza sifikisa ngapi lezimuli asilayo imali, kuvaliwe emsebenzini, kuphilwa njani.
Isakhamuzi sakobulawayo uNtando Ndlovu uthi uma bengabulawanga yi-corona bazabulawa yindlala.
Hey. Hayi izinto sibizi zikhwelile akubi lonyaka senxa singabulawa ngayikorona sizabulawa indlala straight uyakwazi ukuthi ubona ko TM lapha nantheni ngifika dongela ivini muntu ngoba into yozikhwelile othukela oflower havela kusathengeka ivini.
Isakhamuzi sekezi umnumzana Whiteman Moyo uthi kunenye okubangela ubunzima ababhekane labo.
Kulama market forces asuka athatha indawo ngesikhathi lapho uhulumende ebamba ngamandla amabusinessmen ukuthi be ise intengo impahla zabo ezikhona lapha emashop. So siya sabela abantu ukuthi i-business world phela kasiyo uhulumende. Uhulumende simele yethu abantu be-business abaqhuba abathengisayo abathengisi lapha ezitolo benza santando benza lokho bakufunayo. Ngakho ke engikuthoyo ukuthi nxa uhulumende engabamba ngamandla ama-businessmen ukuthi behlise intengo kwesabela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bangayenza lokho be-close down bese bevala ama-shops abo bangavala ama-shops abantu abasuka bathwala ubunzima kakhulu kuthiwa khona lapho kulwa khona indlovu utshani buyephuka buyachitheka buyadilika.
Isakhamuzi seMathebeleland South umnumzana Ndodana Moyo uthi indlala yiyo esiyingozi ukwedlula i-COVID-19.
Kuzaqhamuka imikhuhlane ezabangelwa yindlala, abantu bazakufa abaningi bebulawa yindlala kunokuthi babulawe ngumkhuhlane. EZimbabwe sekuyingozi indlala okwedlula i-COVID-19 ngoba abantu belamba.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi intengo yempahla kumele uhulumende bakhulumisane labamabhizimusi.
Indaba yentengo yezinto ezidolo kayisiyo nto ongathwala i-AK uthwale i-button stick ukuthi kazehle izinto ngokuba zilabanikazi lezo zinto. Kumele ukhulumisane labo licebisane libonisane benze ngendlela eyabe iphume ekuxokisaneni. Yayivele izakwehluleka indlela ubaba omuhade akulanda ngakhona ngoba wakulanda nge-machine gun, kanti indaba yokuhlalelwa phansi ixoxiswana abantu bavumelane lokho kungasebenzela isizwe.
Ngenyanga edlule umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi ongumgcini sihlalo njalo we-Interministerial Task Force on COVID-19 wethule isiqondiso sokuba zonke izitolo ezikhuphule intengo kaziphange zehlise iye lapho eyayimi khona mhla zingamashumi amabili lanhlanu ngombimbitho lonyaka. Kodwa akula ngitsho lo yedwa usomabhizimusi osethe walandela lesi siqondiso. Umnumzana Mohadi ubengaphenduli ucingo lwakhe ngesikhathi sihlolisisa ukuba nyathela bani asebelithethe ngokulandelwa kwesiqondiso sokwehliswa kwentengo yempahla ezitolo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM tholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave.
Inani labantu abathi bahlukuluzwa ngamapolisa ngendlela ezijiyeneyo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe libikwa liqansa kulandela ukubotshwa kwamapolisa ayisithupha ngolwesihlanu esetheswa icala lokutshaya abesifazane bakubulawayo ababili abathi uNkosazana Nokuthula Mpofu loNtombi Zodwa Mpofu. Amapolisa la abemele amiswe phambi komthethwandaba ngomgqibelo kodwa amagqwetha abomamangala akwalile lokho esithi kumele udaba lolu luphenywe kabanzi kuqala andubana basiwe emthethwandaba ngoba amapolisa ekhanya izama ukuluvalavala. Umamangala ngumuntu lomna wakhe njalo behlala elokitshini le-Country Park kobulawayo. Bathi batshaywe kakubi ngamapolisa amabili abekhuluma ulimi lwesiShona besithi bephula umthetho wokuhlala ngekhaya njalo esithi bayazenzisa ngoba bengamaNdebele. Imifanekiso yamanxeba abo ephuma inkundleni zokuxhumana ebulenjini iyethusa. Amapholisa la aboshwe ngemva kokungenela kwekomishini kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eye-National Peace and Reconciliation Commission. Untungamile Inkomo we-Studio 7 uxoxe lentathelo lezindaba eyiyo eyaqala ukusakaza udaba lokutshaywa kwabomampofu lolu, umnumzana Zenzele Ndebele, yena olwela njalo amalungelo oluntu.
Ludaba oludanisa kakhulu lolu ukuthi amapholisa amele ukuthi ebevikela abantu yiwo atshaya abantu, ngoba omama labana bathaya kabuhlungu kakhulu. Kimi kungikhumbuza ngesikhathi se-ground, ngoba ngesikhathi se-ground yikho owawuthola abantu betshaywe kabuhlungu kangakana kungalalapho abangabika khona. But sesikubona again ngo-2020 abantu betshaywa beyalelwa ukuya reporter, beyalelwa ukuthi beyedinga uncedo emtholampilo. So kuyadanisa ukuthi ngo-2020 ungaba le mpholisa ongumfana mncane, obvious abafana abangamapholisa laba ngabantu abazala ngabo 80 kumbe 90 or even ngama-2000 ozatshaya umuntu esithi ngoba liNdebele. Akula reason ukuthi batshayelwane, ngoba usizwa ukuqala watshaya wacela indlela yokudlula, amapholisa ayegcwele emgwaqweni wathi ngicela ukudlula. Umpholisa ke waphenduka wamshaya wabulala ifoni yakhe, wasebuyela njalo sesithi hayi but impolisa laphana into enja wabulala ifoni yami. Ko-ke lapho ukutshaya kwabo lo sisi wakhona kuthiwa bayazenzisa vele amaNdebele azenzisa ukuthi mahle, you know, all those kind of things. So mbona ngani it's very unfortunate ukuthi singabe siloku sithola amapholisa akhuluma nge-tribalism, akhuluma ukuthi wena ulishona wena uliNdebele, ebe sechaya umuntu ngoba liNdebele, ngoba vele amaNdebele alenkani. Mbona nxa i-police force yona nxa ingakukhangelisisi konoko, nxa bona amakhulu bamapholisa bengayilungisisi indaba leyi, izahlupha ngokuya kwesikhathi.
Vangaki abanye asebeze phambili baxhumana lawe?
Ye, bakhona abantu sebebaningi sikini namhlanje ukufonewe phose abantu abangabe bane, ababili abase-County Park, omunye semagwegwe, I think ababili labo basemagwegwe bekhala ngokuthi batshaywa kakhulu ngamapholisa. Omunye watshaywa la esiyazidingela isinkwa kungelanto ayenzileyo, omunye watshaywa ngoba kuthiwa kala maski, wasesithi hayi maskini layo kodwa sesikhwameni, walaliswa phansi watshaywa. Omunye umama watshaywa engumdlezane eleviki ebelethile, watshaywa walimala wahamba emapholiseni ukuthi ecela incwadi ukuthi ehambe ethola uncedo esibhedlela njengoba kwakuyi-lockdown, amapholisa ayala ukumnika leyo ncwadi. Ngiyethemba baningi abantu abatshaya ngamapholisa kodwa bayisaba ukuthi bebuye bezokhuluma. Yikho nje ngikhuthaza wonke umuntu ongaba watshaya lipholisa ukuthi geze phambili eripota icala lakhona, sililandelele sibone ukuthi liyaphelela ngaphi.
Umnumzana Zenzele Ndebele intathele zindaba njalo ulwela amalungelo oluntu. Untungameli uphinde waxhuma elinye lamagqitha abo mampofu, umnumzana Zibusiso Ncube, yena uthi kabasoze bavumele ukuvalavala athi kuzanywa ngamapholisa kulolu daba.
Khumbula ukubana i-complaint le bayenze kubomhlaka 17 April, but kuze kuzofike namhlanje laba bantu ababatshaya, la mapholisa abatshayayo bebekuthi bengakathi be brought to book, kuze kwathatha ukubana ungena ukazenzele uNdebele ubana a-expose uhluku olunganani olwenziwa ngamapholisa la. Yikho ke basebesithi bazabahambisa e-court, bona babahambisa e-court kuyisabatha ke kanje. Uvele ubone ukuthi kanti bazibahambisa e-court kuyisabatha kanje sokujahweni, kanti ukuthi baya e-court bekuyinto enhle siluthi labantu balethwe before the courts ukubana ema-courts ngale bezwe ukuthi vele kwahamba njani. Kodwa sisiya laphana e-court sadiscover ukubana kukhona okungayenziwanga kuhle kuma-investigations. Sadiscover ukubana ama-investigations, in fact nxa singathula ama-investigations mhlawumbe sibe singawufakanga kuhle. Ukuze kuphume kuhle akula ma-investigations ayenziweyo. Laba bobabili omampofu batshaywa ilanga libalele, abatshaywanga ebusuku, batshaywa ngamapholisa amabili ababaziyo. Kodwa laphana kudocket besekulabantu abangu-6, amapholisa angu-6, number one. Number two, ungananzelela la mapholisa engu-6 enjalo ayenzanga into okuthiwa yi-ID parade, okubana belayiniswe bonke base babakhetha khonokuyana kuyabe kuyenzwe ukubana i-case ibe weak. Nxa sisiya e-court asina sithi akuyo e-court, kodwa ungayiwa e-court just as a formality, ngoba singahamba e-court as a formality kungenzeka ukubana i-case yabo mampofu icine isilahlwa yinkundla ngokubana inga-investigatewanga
kuhle. So sicela ukubana no lawa amapolisa a investigatorayo ahambe ayilungisisa idocket ngoba thina si expectayo ngama accused persons amabili.
Selikhangelele ukuthi lungene nini emthethwandaba lolu daba.
Sizabuyela ekhothi nxa la ama investigations enziwe kwaba le thorough job that is done by the police as is expected of them. So sizalandelisa lamapolisa with the hope ukubana ama investigations are going to be done thoroughly ngoba ukugijima ayisikho ukufika. Sifuna ukuthi kube lento ecacayo ehamba emthethwandaba.
Umnumzana Zivusiso Ncube ngelinye lamagqwetha amela abesifazane ababili bakubulawayo abathi batshaywa ngamapolisa abalimala kakubi. Ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa Mnumzana Pho Nyathi, kodwa uNyathi utshele iphephandaba le-The Chronicle ukubana baya kusola ukuhlukuluzwa kwababili laba. Uthe njalo amapolisa aphatheke kulesi sehlakalo azajeziswa ngumthethwandaba kanye lohlangothi lwamapolisa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngogcino. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ngamanga ukuthi ukusetshenziswa kwama-face mask okwesikhathi eside kungaba yingozi empilweni yomuntu kumbe ukubangela umkhuhlane wokungaphefumuli kuhle owe-hypoxia ngenxa yokusilela komoya we-oxygen. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbiko yengozi engabangelwa yikugqoka ama-mask ebisabalaliswa enkundleni yokuxhumana ezebulenjini ezinjenge-WhatsApp ibisitshiye abaningi sebethithibele bengazi ukuthi benze njani selokhu uhulumende wabekayo umthetho wokuba umuntu wonke agqoke leyo maski lapho engena emphakathini. Ingcwethi zezempilakahle zithi kayikho inhlolisiso esithe yenziwa ukuveza lingozi ekhulunywa ngayo kumkhuhlane owe-hypoxia. Enye yalingcwethi uDr. Gary Shaba ugcizelela lokhu.
Lokhu kungamanga, akula zitshengiselo esezitholakele eziveza ukubana ugqoka imaski kunganjani kungalimaza umzimba. Esikunanzelelayo ukuthi amamaski lawa kawakho ngingathi comfortable ukubana ukuwagqoka ilanga lonke. Ngokunjalo sandise ukukhuthaza ukuthi nxa usendlini yakho akula sidingeko sokuthi ube ugqoke imask.
Okumqoka uDr. Shaba uthi umuntu angazivikela ekuthelelweni i-coronavirus ngokuvala umlomo lemakhaleni.
Kuyakhuthazwa ukuthi nxa ungenelisi ukuthi uthenge amamaski kuhle ukubana uyenze eyakho, usebenzisa iqhiye. Nxa ungasebenzisanga iqhiye sungayenza ngezigqoko ezindala. Nxa kuyikuthi ufuna ukuthenga amamaski alohlonzo olukhulu bawathi wona ngama N95, alandelayo bawathi ngama surgical mask. Ama N95 mahle kakhulu, kodwa inkuthazo ekathi khona ngeyokuthi abantu kabangasebenzisi amamaski adurayo, kabawachiyele odokotela labomongikazi.
Unkosikazi Abigail Mupambi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution uthi lanxa sebekuzwisisa okwamamaski udubo yokuthi sibo bonke abanganelisa ukuwathenga.
Eyodwa lapha kobulawayo imask iranger from 15 bond to 25 bond. Singananzelela emulini at average we have 5 to 6 people. Bonke labo kuya kufuze babe nama mask considering kathesi kuthi i-informal sector that many people depend on kathesi kayisasebenzi. Kusuka kube into enzima sibili ukuthi abantu bakhwanise ukuthi bathole lawo mamask kumbe the standard yaba mask unalawo.
Umphambi uthi kwakumele uhulumende atholise uZulu lawo mamask kanye lemfundiso eyenelayo ukwenqabela ukusabalala kwemibiko yamanga.
Sikhuthaza ukuthi uhulumende akhwanise ukuthi anikeze abantu lawo mamask kodwa isibo bonke abakhwanise ukuthinga kumbe ukuthola lawo mamask.
Kwasekelwa isikhulumeli kumanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Marvelous Khumalo.
Omunye uthatha imask ayigqoke for the whole week, lokhu kakusoze uhambelane kumbe kuncedise noma uyabe ibamba ngezandla ingcola izagcina vele isingasebenzi imask yona leyo. So yikho thina esithi uhulumende afuze anikeze abantu ama mask.
Ukhumalo uthi kungumthwalo kahulumende ukutholisa uZulu imfundiso eyanelayo phezu kokusetshenziswa kwama mask.
Uhulumende sethatha ama responsibilities lama roles akhe ewajikela kuma private players ukuthi itesting, tracing lokunye konke okwakufuzwe kuyenzwe nguhulumende senikeza khonoko kuma private players. So kasiboni thina lokhu kuhambelana yiloko okuthiwo yisisekelo sombuso welizwe ukuthi khona lokho okokubona ukuthi indaba ze public health zime kahle yini yi-role kumbe i-responsibility kahulumende yona leyo.
Umnumzana Nkosi yabo Sibanda oligqwetha yena ukhuthaza uZulu ukuba alandele ukuthiwa nguhulumende labempila kahle.
Uma singakhangela ngelihlo elibanzi sizakunanzelela ukuba isijezo lesi siza kwenza abantu jikelele ukuba babekwazi ukuqatha kwe-face mask. Njalo siza kwenza umuntu yena yedwa azigqokele i-face mask. Njalo futhi i-face mask bathi iyavikela ukumemetheka kumkhuhlane lo we-COVID-19.
Sebebaningi asebebotshiwe ngenxa yokungagqoki ama-face mask lapho bengena emphakathini. Uhulumende uthe eyekethisa iziqondiso ze-lockdown ukubeke sobala ukuba umuntu ulakho ugqoka yiloba yiwuphi umhlobo we-face mask ethengwayo kumbe azilungisela yona ingxe egqokile ukuzivikela yena lalabo abaseduze kwakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Okwamanje kesizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bekhuluma ngababhekane lakho lapho abakhona khona ngalezi zikhathi umhlaba ulwisana lokusabalala kwe-coronavirus.
Linjani kumthakazi omuhle khona ngapho Studio 7. Ibizo lami nguCosmas Ncube, ngokuzalwa ngiselwa kwagwelu eJongola kwesikangulo, ngokusebenza South Africa eGoli, indawo esihlala kuyo kuseyuveli. Izinto esihlangabezana nazo ezinzima eyuveli ngezabantu abakuyithe ekhaya abangakhoniyo ukuthi bakwazi ukuzisiza njengasethunjini ngenxa yokumiswa imisebenzi ngale lockdown esihlasele umhlaba, ikakhulu esimeni sokudla nesimeni samarenti. Abanye kwezinye indaba nandaba nokuthi isimo esinjani, umuntu abeyifuna irenti yakhe kunjalo kuphelele. Abantu sebehluphekile kule ndawo esibuyele, sibe sicela ukuthi ma kungafinyelela lizwe lezikhalo zethu, ma kungaba khona indlela yokuthi bakithi kusiza abantu sebehluphekile endalo esihlala kuyo, abanamaphepha kunzima ukuthi bayithole ukuthi.
Ngiyanibingelela kuStudio 7, igama lami nguDumezweni Onkiwane, ophuma esigabeni selwagwelo. Ngokuhlala ngihlala eJohannesburg, South Africa. Into ebonakala lapha ukuthi isifo lesi i-corona le ikhona, kuyathestwa kwenzakala yonke into, kodwa ke abafinyeleli indawo zonke. Njalo wazi kubana lohulumene walapha wakhipha amasotsha ngobuningi bawo. Asiwaboni masihamba sezwa nje saphela ngokuzwa, kodwa siwaboni kusho ukuthi sizwa kakhulu ukuthi akhona ezindaweni lezi okunama South African kuphela. Ngathi nje lezi ndawo ngathi kuqhubene naqhubana kunama foreign hayi abanandaba nakho. Mangithi ngiyabheka futhi abantu bayalamba kakhulu laba basekhaya eZimbabwe. Hawu, ngoba ungenamaphepha noma abanamapassport abazitholi lezi mali ze-UIF, abazitholi ngoba bangamaforeina. So kungene ukuhlukanisa mpela ngokuthi ubuyaphi, akuphiwa lutho, usho ukuthi ungavele ufe nje, ufe uhambe kini usungcwatshiwe. Yikhona nje ubona abantu abaningi bevolontiya ukubuyela. Hayi, isimo siba sibi kakhulu ebantwini abangasima South African. So kuba affecta nalaba abasebenzayo, ngoba sokuthiwa ikhampani mazi izovula kumele bebone ukuthi 8 out of 10 ngama-local
Okokugcina nginombuzo ukuthi into eyenzakala ekhaya eZimbabwe ukuthi umuntu uyasuka eSouth Africa e-quarantine baphinde futhi bayemquaranta eZimbabwe kungaba kuse lokubuntu yini obenziwa nguhulumende weZimbabwe.
Mina ngingundiweni ngiphuma eBinga endaweni yeRusulu esigabeni seBMC. Into esikhala kiyo thina esigabeni sethu ngamanzi kakhulu. Asilamanzi enkomo. Siyazama ngendlela zonke kuhulumende kodwa asikwanisi ukuncediseka. Even izibhorane lapho thina sikhona endaweni yaseguswini okuthiwa kusemagwadini. Akula vele sona isibhorane sithwala nzima. Amanzi esiwanathayo ngamanzi avulekilele emthombo lesithebhayo emakhaya engayakhelwanga. So silengozi ukuthi singathola umkhuhlane kwesinye isikhathi. Kodwa esikudingayo ukuthi sincediswe nxa singatholakala uncedo sixaswe. Ukuze ukuthi sikwanise ukugejola izibhorane uze sikwanise ukunatha lathi amanzi ahlambulukileyo kanye lenkomo zethu ngoba kunzima sibili sithwala nzima okunye okumanisa ivele emgwaqo yethu esilayo oquma emakurubusi uthathuthele eBMC usiye eRusulu ufile lo mgwaqo wethu sesazame ukucela kwabo DTF kwabo councilor akuzwakali ukuthi singenza njani so sicela uncedo kubana bakithi sisivakale kuyilani indawo.
Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 bekhuluma ngababhekane lakho lapho abakhona. Kwezemidlalo abenhlanganiso elwela amalungelo abadlali eye Footballers Union of Zimbabwe bakhuthaza amaqembu omdlalo wenguqu ukubana aqhubekele phambili ebhadala abadlali ngesikhathi umsebenzi wezemidlalo umisiwe ngalesi sikhathi sokulwisana nale COVID-19. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe uThomas Weso uthi kabakatholi izikhalazo ezivela kubadlali bekhonona ngokuthi kabakaholi njalo bayakuthakazelela lokho ngoba abadlali balobelana izivumelwano zomsebenzi lamaqembu.
Sithanda ukubonga ama-clubs wonke eZimbabwe ukuthi bayalandela umthetho wama-contracts asayinyweyo ngama-players lama-clubs. Ama-players bala ama-program abayenzayo abathole from i-club. Kusho ukuthi ama-players bayasebenza, they are entitled to their salaries. So ngithanda ukubabonga because emsebenzini asikatholi any query, any problems from ama-players ukuthi asitolanga imali zethu. Sithanda ukubabonga kakhulu. Sinethemba ukuthi i-game izoqhubeka phambili as soon as possible.
Usizwe nginobhala jikelele wenhlanganiso ye-Footballers Union of Zimbabwe yunayimela amalungelo abadlali bomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe imidlalo yenguqu kusigaba se-Premier Soccer League bekumele iqale ngenyanga kaMbimbitho kodwa idluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kodwa sekukhangelelwe ukuba imidlalo izaze iqale ngenyanga kaNcwabakazi emazweni aphetsheya kanye laselizweni lase-South Africa amanye amaqembu avumelane abadlali labaqeqeqeshi ukuba iholo ligavunwe njengoba lamankampani aphathisa amaqembu ngosekelo lwemali lawo ebhekane lenkinga yokungenzi imali ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kule mibiko ethi iqembu le-Highlanders lalo liphakathi kwenkulumo lomqeqeshi walo uMagarison licela ukuba lingamuphi lonke iholo lakhe ngoba labo abaphathisa iqembu ngokumholisa labo bibhekane lenkinga ezidalwe kumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iqembu le-Highlanders ngelinye lamaqembu agoqela ele-Capes United kanye nele-Black Rhinos abesekelwa ngemali inkampani ye-NetOne yona ebikwa isithe ayenelisi ukuqhubekela phambili ifaka imali kulawa maqembu. Emazweni isiqalile imizamo yokuqhubekela phambili ngomdlalo wenguqu njalo kwele Germany kule nhlelo ezokuba imidlalo iqhubekele phambili ngempela viki elandelayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabangamashumi amathathu lasithupha 36. Kuthi emhlabeni jikelele besedlula izigidi ezine 4,200,957. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.